ngibone abantu abaningi aba akade belimele kodwa kade ugcwele kakhulu izivumbu. Ngathola kulabantu futhi abamphakathi akade bezonde kakhulu abantu bebetshengisela ukuthi abathabanga ngalesi simo esengozi leyenzakeleyo kodwa izidumbu yize kade ziziningi kakhulu bekukhanya sibili kunzima kakhulu ngoba abanye abantu bebebazi abanye ababhubhileyo abasesithile khona lapho.
Manje ngokuzwa kwakho kuthiwa kuhambe njani, kuyini okubangele ingozi le?
Kuthiwa into ebangele khona lapha yikuthi umgwaqo owasetshetshetshe wakhithwa ithara. So vele singathi i-dust road angithi. So nxa manje kuhamba izimota ezingathi ngama-trucks lezana ezinkulu vele kuba lothulo oluningi kakhulu. So kukhanya bekulelo ikhombi ekade vele e-Chirets eya ko-White Horse ibizihambela emgwaqweni kahle. So bekule truck eya ko-Green Fuel ekade izihambela layo yaphakamisa uthulo. So manje uthulo lolu lungaphakama uthatha isikhathi singathi nizuze lithumi ukuthi iclear. So umuntu we-Green Fuel yena wahle wazama ukuthi e-overtake emgwaqweni yona lo kodwa akabonisisanga wathayelela lele lo mthovo kade uvele e-Chirets. Yikho okwenzakaleyo.
Manje bathatha isikhathi yini ukufika abama-ambulance lamapholisa?
Amapholisa akathathanga isikhathi eside kakhulu. Laba ama-ambulance, i-ambulance ngathi yeyo engathi iphuzile ngoba ibivele e-St. Peter's. Kodwa abaphuzanga kakhulu abama-ambulance ngoba i-St. Peter's yakhona ingathi iseduze lalapho kwenzakele ingozi. Kodwa amapholisa ebevela endaweni abathiwa yi-Chipangai, so yikho abavele khona. So bathethe isikhathi esingathi side abekade bevele emapholiseni. Kodwa laba besibhedlela hayi abathathanga isikhathi eside kakhulu. Kodwa njengokubona umumo okhona kathesi ukuthi bebesithi abala ezinye izinto, ezinye izimoto bezingela yona i-fuel. So bekunzima ngoba imoto enye kade isebenza.